부추기 같이 외래 제 콤비나.
소고 이스카티 센다바고 VOA 인데벨레. 아마추어 노스토고 셀라무게라 구스텔로 루에투 루진다바 이스파텔라네 레짐바브.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sister Washington, D.C.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-3 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika.
Kungani uvalo lwami belukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya sebehlile ebantwini.
Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo sokuthiye inkokheli yeSadak imatasatasa.
EMozambique umonakalo uzaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF.
Ukuthi amalungu MDC Alliance aya kuZANU-PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaredieni abaqanjwa ngamabizo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe leli jekiseni elizweni jikelele sebesedlula 103,815. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selidlalela koyedwa ngelanga, njalo labathelelwa igciwane le-coronavirus bengasedluli ithumi ngelanga linye. Umanisipala wakobulawayo wazise izolo ukuba abantu bazakuba behlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngekhefu lephasika emakliniki alo abalisa eleLuveve, Nkulumane, Telandaba leMzilikazi. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi abantu benzani ngekhefu leli.
Njengoba siphakathi kwekhefu lephasika, abantu abaningi bazihlalele ezindlini, ikakhulu labo abangela makhaya. Kukuthi sithi labo-ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya, hhayi basondele emakhaya abo. Njalo siyakunanzela ukuthi kuliphasika kunje, abanye laba abazisebenzayo ngabamanga ukuzisebenza, baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa, njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lokukhona kususela kunyaka ophelileyo. Njalo ke abantu abanengi iphasika balinanzelela, kodwa indlala yesu ibenze ukuthi baphume phandle. Kodwa endaweni eziningi hayi, abantu nje balihlonipha, bazihlalele ezindlini. Abanye basontela, bangasonta physical, abanye njalo ngabasonta belandela lezi nsonto ezikhona ebulenjini kumbe kuma television.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus, abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le?
Abantu ke nxa sebelungisela ukuthi emaphandleni kakhulu abakunaki kangako ukuthi kumele bahlale bekhathana ngakhathana, ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithola abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelane. Ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminye eminye, lanxa nje abantu begada khona bemalokitshini abanye besiyazikholisisa laba abazikholisisa khona, akukho lokhuyana okuthiwa social distancing. Kodwa-ke hhayi, amamaski abantu kabayakhohlwa, bayabagqoka sibili lapha bayakhona, kodwa kuminyana yikho kusuka kube ngantwa kuba yikho ukukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu kabakuqathekisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi yenza indlela enza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa ke nxa sokuthe kwabaserenkini hayi abantu kabakunanzeleli konke kuyaba yisiminye eminye lakhona apha lapho esigadela khona uzukho lama ikhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu kabakunaki kangako lokhuyana ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli khefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukhefu lonele
ye i-City Council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngokuzulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungani uvalo lwanoke lukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya solwehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolwesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hayi wesaba lokhana bekukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalanga nalawa kususela ngolwesithathu so ngokunjalo-ke hhayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumente ubethe phose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angumiliyoni ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo-ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwelangahayi solwehlile abantu kade belalo ngomuthi lo we-COVID-19
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSADC iMatasatasa okhokhela amasotsha kade elwisana labahlamuki laba umnumzana Lionel Dick ubikwa itshele inkokheli yamazwe eSADC ukuthi ingekela ukungenela kumalanga amalutshwana alandelayo kuzonakala ngoba abahlamuki laba balakho ukungena emazweni angomakhelwane agoqela lele Zimbabwe. Abahlamuki laba babikwa sebehluthune idolobho lePalma njalo inkulungwane zabantu zachitheka elizweni jikelele zidinga ubuphepheli emazweni angabomakhelwane. Ele South Africa libikwa selithumele ibutho ukuyohlenga izizalwane zalelo lizwe ezinye ezibikwa sezibulewe ngabahlamuki laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
EMozambique kumonakalo uzaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe Malawi. EMozambique sokukubi kakhulu kakhulu ongabonisi siza ngendlebe zakhe ngakholwa. Inabanye silentanza sesile zahlanga ba nabanye sikhulumisana nabo abakhona ngayo so kutshengisa ukuthi eMozambique umonakalo omkhulu lo ongenzakala iSADC ingangenelanga kuzokwenza kugqikelezi ukudlelwana lamanye amazwe iMozambique kwade sifika laphana bengenele eZimbabwe ngoba i-next target yabo not just eSouth Africa i-next target yabo izaba yiZimbabwe leMalawi. IMozambique sichwele gadalala ngobana irinamo ikhona khona laphana naye lokhe ikhonona ilisa ibambe le ndawo ngayo kube sokungena lapha kwemoslimu labo bathiba yi-isdamu la bona baphiwa ngubani izikhali njalo lo nguye umqeqethi wabo kakazwakali kaphumele egcekele sesikhangela ngokuhlolisisa sibili baba lama-victories amaningi kakhulu ukuthi ibuso leMozambique liyakhuleka. Uma lokuthi ngaso kwabuthwana kudala bathumela laphana umbutho okuvikela owamazwe awesadaka bavikele ngesizane leMozambique.
Manje ngokubona kwakho njengomuntu owalwa impi ubona ungani indlela engasebenza ukuthi yenqabele abahlamuki laba ngeyiphi? Ikungena ngendizamtshina yini kumbe kukhona okumele kwenziwe ukuthi abantu amabutho ahambe ngenyawo okungaba ngcono ngokuphi?
Okungcono ngcono yokuthi kungenele umbutho uhamba ngenyawo indiza mthina ukuhamba phezulu bekhomunikhetha nalaba abaku-ground phansi ukube sizwe ukuthi khona ngathi sizangabe bengaphi yona indiza mthina lezi ezingabe zitaa phezulu lezi ezihlele ephezulu emoyeni bebe kwazi ama-target abo ukuthi bayahlala laphana behlala lapha
sike sezwa ukubana bona bahlamuki laba bathi bengahlasela bangene ebantwini ukwenzela ukuthi bengabonakali lula akusoze kube nzima na ukulwisana labo nxa bengena ebantwini makhaza
hayi akusoze kube nzima ngobana nababahamba ngenyawo baza-assessa umumo nxasibezile bapha phakathi kwabantu izikhali zizaphuma njalo nabo bona labo balabo abangena phakathi kwabo abasibo bonke ababasekelayo babanika usebenzi bazakhuluma iqiniso ngibona ukuthi khona balokuvikelisa abantu abantu abalimfomation ukuze liwine ilizwe kumbe liwine impi lincediswa yizakhamizi ezikhuluma ukuthi laphana nalaphana nalaphana khona khana kuyangiza ukuthi khona bebaqiniwe phakathi kwabantu
umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla le-ZANU-PF. Sekube le mbuthano embalwa lapho abasekeli bebandla le-MDC Alliance abamiswe phambili kwenkokheli yeZANU-PF kubuthelelwa impahla yebandla le-MDC Alliance ebalisa amakhadi ebandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza utshele iStudio 7 ukuthi labo okuthiwa bayaxexebuka ebandleni labo ngabakade bevele bengayisibo malunga aqotho ebandla
ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuzana uPF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa kuTV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo abantu nje ababuthelelwa indawo one indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZANU PF abavela kuhlangothi lweMDC Alliance ngamanga joko ngoba khonapha kumthwakazi angiboni mina indebele eliqwanileyo ekhanda elingaya khuthama emthunzini bekababa umnangagwa umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwambhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni ngoba nxa singakhangela isizwe samandebele alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi segugurahundi
ungasitshela ukuthi kungakuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuzana PF ayahamba lempahla yebandla ungasela ukuthi liqiniso yini
impahla zamalunga eMDC ezavela zaba into eyayihluthunelwa abantu kudala njengami nje kwakuya abantu begqikeza endlini yami mhla ka 26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imbhobho enjengama AK-47 bevale amehlo bevale amakhanda khanya amehlo kuphela bathatha impahla zami zeparty esizibiza sisithi regalia ngesiNgisi Namhlanje impahla zabantu beMDC sezikhitshwa kuTV lasemaradiyweni lakumaphephandaba abantu betshela ukuthi izimpahla zabantu asebekhalala ibandla leMDC Alliance ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZANU PF njalo akula impahla zethu ezihanjiswe kuZANU PF zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu ezinye izimpahla ebezi konje ezindlini zabantu zisenza abantu bona laba izigilamkhuba abantu beZANU PF abakhokhelwa nguye umnangagwa owayevele ehamba lamabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uzibuse ngo-1980
umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe Lamlela Kweze mapandleni, izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo ezansi eMandebeleni eseziqale ukugola amacimbi zikhalaza ngokuthi ngabe uhulumende uyafaka imithetho yokugola lokuthengisa lawa macimbi ukuze zithole lazo ukuziphilisa. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Inengi lesi sabelo lethi kalitholi inzuzo efaneleyo lanxa ligola lawa macimbi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela intengo ephansi. Abanye ngabakhala ngabantu bokuza abasuka endaweni ezivalisa imberengwa le masingo ababuya bezogola lawa macimbi behamba lawo kibo. Umnumzana Luka Ncube uthi manengi kakhulu amacimbi esigabeni sabo sakobhewula eMatobo.
Ah, kithi lapha socimbile lapha emakhaya lapha khonapho siya edamla kobhewula socimbileni. But mawusu dlulu siya kobontaba simbu siya la adli sihlahla aqedi sechacha kula lutho amanye afa phakathi eplazini aba maningi kakhulu.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi samawane kwanda south uthi laba basuka kwezinye izabelo bezogola amacimbi kulesi sabelo kumele behlawule.
Kanye lo nyaka vele obuyayo vele awuthi laba abajayele ukubuya bavela kathana le kumele uma ebuya abone ukuthi la uyakhipha okuncane akaphongubamba nje ngoba inotho le ngiyakithi le kumele abone ukuthi uyakhipha okuncane ngoba la bantu kukhanyengani babakhangele ngelihlo lokhozi sibili manje hayi mancane mancane kuhamba kukuncane baphongudobha kukuncane.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Guda kwaseZulu isakhamuzi seMatobo othi abantu ababuya ukuzogola amacimbi ngapha badala ukuthi intengo yamacimbi ibe phansi.
Endabeni yokuthi abantu ababuyayo bezogola amacimbi sifuna ukuthi sikucede lokhu ngoba abantu bangabuya babe baningi bezogola bevela kwezinye indawo intengo yamacimbi iba phansi.
Kungakho uZulu uthi uhulumende kumele afake imithetho zokuthengisa lawa macimbi kuze uZulu kulesi sabelo athole ukuziphilisa ngawo.
Kanti kuthiwa i-Ministry of Medium Small Enterprise ama-SME kanti behluliwa yini ukuthi bona bayenze something ukuthi sivikeleke njengoba kuthiwa kule devolution of power. So yikho esikufunayo thina khona ukuthi ngani bayawenza ukuthi akula muntu ozavela ngaphandle obuya endaweni ozogola amacimbi lapha so that we promote abantwana bakithi.
Sixoxe njalo lo mnumzana Great Ompiri oyisakhamuzi seMatobo othi amacimbi asuke aba maningi kakhulu osekudala ukwehla kwentengo yawo.
Esibabona bethenga lapha ababuya bevela kathana yilaba abathengisa amabhuto lanilani abadilayo abathenga amacimbi ngabantu bala kuphela amabhizinisi mina lapha wayibona intengo iphansi ngo 150 to 200 rand.
Kasenelisanga uxoxa lo mphathi ntambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ukuze sizwe abakwenzayo ngokuthengiswa kwala macimbi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela amapholisa lababalisi lazo zithethe leli thuba lekhefu lephasika ukuyagola amacimbi emapulazini angaphansi kwedolobho leGwanda laseColenbon. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngibonge kuwe kuthi Chris Gandhi, ngiyabingelela ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress wezaphu SDP People's Congress ukhona mhlaka 30 April kusiyaphela mhlaka May 2021, okutsho ukuthi is just under a month from isikhathi esifiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo,
indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF ZAPU njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokhu, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStandiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathews Wanda ongu-chairperson we-Mid-South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMatabeleland South province, siphinde njalo sibe lo Bernard Makuku oyi-national executive member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla leZaphu landisaziwe ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama-structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe ezeMandebele?
Ngempela ibandla leZaphu libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama-structures elizweni lonke. Lanqanje ukuqina kwama-structures kungeke kwafanana endaweni zonke, ezigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama-structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kuthi Chris ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi iZaphu likhaya labo, kulapho okule mpilo enhle khona. Uma singabambisana sincedisane ukuze i-vision ye-party i-vision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo i-vision ezaphu, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Councillor Faping Sipha oweLovefe, yena osanda ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Mina uCouncillor Msipha ngambile sayahlaba injekiseni e-small city e-vaccine. So ekuhlabeni kwethu, hayi mina ngiza ngi-right kakhulu, angisangiyizinze ukuthi kube neyinye nje into engani buhlungu, hhayi. So lami ekuhlatshweni kwami kolaphana beloedayi ngenyamba ijekiseni zayokuxaukusengisa phambili, hayi sesijulile nje, angizange ngibone nje lokuthi le gazi liphumani sesihlatshwe kuhle sibili. So lami inkuthazo yihamba kethi ngikade sesihlabile njengakhamzazi, engikhuthaza kwakithi uZulu, iZimbabwe yonke ukuthi hambani kuyohlaba ijekiseni leyi. Isi ivikela wena wedwa mnikazi ukubana ungabanjwa i-COVID-19. So lokho kade sekuzwa nje ukuthi hhayi ungasihlatha ijekiseni kuthi abantu ngakula ayi ngifikele endlini ngazokuthi ngimusho njalo ngibeke nje ukuthi wakamisa eyahlatsha akulazi problem akulani so hamba ngiyohlatsha ngakuthi Jackson ngingathi thina makhasa ngazokushatshiwe right kakhulu ayilapho
ye manje abantu abakusigaba sakho uzabazisa nini ukuthi ngempela uhlatshiwe njalo labo bengenze njalo
ngizama ukuthi ngiba ube labo njalo kathi sinje kufunelwa 60 kuphela so ngizama ukuthi ngikhande ngesigaba ngesigaba njalo nesigaba sami kula ma-section angu-5 so ngizahamba kwaphana ngicela abantu abangu-50 sihlangane lami ndabona isikhathi lami endipheyo ukuba naye la ubeyohlaba zange ngisabele ikhatshana ngoba ukuzela khatshana uyakusiza into engayisiyo lami besengibatela-ke njengomthungameli wakwesigaba ukuba nahayi lami ngihlangane lakho yilokhu
siyezwa njalo ukuthi lihlabe njengabokhansila abangabesifazana kungani likhethane ngobulili lapha lingahambi labesilisa
hayi okwenzakaleyo anti besisuka kumeeting ekade kuqondane lathi ama-female culture so kabe sidecide ukuthi kathi why singathi siyehlatshwa kuthi ukuphelela wani kube yisibonelo kumama lelo mama yiwo wakhala ukuba lezi zimbi kuqala kuzathi sesesithengisa-ke obaba abangamakhansila ukuba hayi thina omama sesishatshiwe lanobanje
sindilandiyehlala kodwa umhlangano wenilwana ebelilawo lingabomama bekhansili belixoxa ngani
umhlangano thilana ukumuhle kakhulu njengabomama omuhle kakhulu sikhuthazana njengabomama ukubana lathi sibe lezinji sime lapho kumele kube lokukhankasela khona izikhundla sime lathi singabomama singabeleko sithi khona hhayi izikhundla lezimele zibe ukubobaba yumhlangano kade silawo ukubana sinikane izimbi ukuze siyehlasiye kwabazomama labo ikhuthazane njalo okomuhle kakhulu kuyimfundiso enhle kakhulu ukubana lathi omama singakhangelalaleli phansi support omunye umama leyo uma efise lokho abe kofisile yomhlangano kade omuhle kakhulu kwathi khona kuyikhosi ihlangano ankhona sihlala sidlala isukulu singomama nje ikhuthazana nje sifundiswa ngoba kaningi ngikhuluma iqiniso thina omama vele kaningi bekungekho lokhana ukuthi omunye umama laye khangele omunye umama kuyezele vele besiomhlangano leyi sihlala sidlala siyimfundiso ukuthi hayi sesifundise lathi sesizabuya kwabanye omama labo befunde lapho ukubana hhayi umama laye kumele avumele njengomama laye akhona ukubeleke efithi yeyo baba angitsho ukuthi obaba singabasapoti bala omama lathi kumele sibone ukuthi omunye umama laye siyamphakamisa kuphela lakho sesilandelelani i-50-50
sikhuluma nje likhefu lephasika kwenzakalani lapha ezindlini
abantu bahlezi endlini ngingengabhoda nje kuleyindlu nje laye lapho kwakwakusivame khona kugqibeza amasitela nje ngingahamba ngafika khona sibili ngabhoda lami kwenye indawo lami hamba ngikhangela nje ngisa abantu nje abanye sengiyaxhupha labo ngikushatshwa kwambono akade ngihlala labo labo ngithi hayi mina ngihlatshiwe so abantu bahlezi ezindlini okuphekwayo nabezinsuku anti siyakwazi nokuthi ngikwelisimo sendlini
leyo bekwingxoxo lo Councillor Faith Msipha oweluveve kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
La mata in solitenda mama quasi c'hai di chiusa in lenda mama vai ehi a chi è senza mama quasi vai ehi dai chi è senza mama vai a chi uva mina lana mpesa ma posa mpete zinculo mi di mani la sedosa vai ma c'hai il sovolosa vai e ti fanno il marosa.
My 99
mina kala nawe mambo
ngomgqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liya liqansa ngekhefu lephasika. Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSadak imatasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.